Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalambulela kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 17 kunqabakazi 2022. Igama nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Baningi abantu abebayo phezulu. Sengathi kungabotshwa yena yedwa, kodwa bangabalandelela bonke abantu abayisigebenga abadla imali yabantu khona.
Umeli wegokwe nembudziya edalele parliamente njalo elilunga lezanu PF umnumzana Justice Mayor wa Judge Gena umiswe enkantolo namuhla labanye abane. Besetheswa icala lenkohlakalo elithinta izigidi zamadola emelika ezinhlanu i-$5 million.
Abekho abantu belizwe kumbe iliphi lase-Afrika abangathi bona inkululeko kukolonialism sebayibona ngoba saphuma kukolonialism emhlophe sangena kukolonialism emnyama.
Umanyano weSADC namuhla uphe umuyi umnumzana Robert Mugabe isicoco sokuhlonipha imisebenzi yakhe ndawonye labanye abake baba ngabakhokheli bamazwe aseZansi e-Afrika abayibo abasungula lumanyano. Amapolisa athi abantu sebelethe ezinye njalo izikhali zemibhobho ebezisetshenziswa ngokungekho emthethweni kulandela ukunikezwa imvumo ngohulumende eyokuthi benze lokhu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli wegokwe nembudziya edalele parliamente njalo elilunga lezanu PF umnumzana Justice Mayor wa Jajena umiswe enkantolo namuhla labanye abane. Besetheswa icala lenkohlakalo elithinta izigidi zamadola emelika ezinhlanu i-$5 million. Wajajena uzalala evalelwe estokisini labanye abotshwe labo yiZimbabwe Anti-Corruption Commission izolo. Ababalisa iziphathamandla zenkampani yeCodco uPius Manamike, uMax Monjanji lo Fortune Molawo kanye lomqondisi wePierpont Mancrox uChieza Dana. Igqwetha labasolwa umnumzana Harrison Nkomo ucele inkantolo ukuthi ibakhulule ngemali yesibambiso i-bail. Kodwa abatshutshisi bakwalile lokhu besithi abasolwa balakho ukubaleka elizweni bengakhululwa. Umantshi uStanford Mbanje uthe uza kwethula isinqumo sakhe phezu kwalolu daba kusasa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Into enhle kakhulu ukuthi abantu babotshelwe inkohlakalo ngokuba ilizwe leli lahlekelwa imali eningi kakhulu ngenxa yenkohlakalo. Imali kade izadala imisebenzi, yakhe izikolo, izibhedlela, ihambise abantwana ezikolo, ivuse imigwaqo, iyenze impilo yabantu bonke ibenhle. Baningi abantu abebayo phezulu. Sengathi kungabotshwa yena yedwa, kodwa bangabalandelela bonke abantu abayisigebenga abadla imali yabantu khonale.
Bakhona abanye abakhononayo ngendlela uwajajena akhanya ephathwa ngayo ngoba uze emthethwandaba ezihambela egqoka isutu yakhe engafakwanga izankosi. Kodwa labo abakhononayo bathi nxa kuyikuthi ngamalunga ebandla eliphikisayo amanye aze afakwe lamaketani ezinyaweni.
Iqiniso elikhulu kakhulu ukuthi umthetho lamapolisa akakusebenzi ngendlela efaneleyo. Amapolisa ethu ahamba necembe elibusayo. Nxa kungabantu bezanu PF ababotshwa, lapho bebotshiwe baphathwa njengabantwana, njengosane, njengeqanda, hayi njengezibotshwa. Kodwa-ke laba be-opposition opposition haba masembaphikisa babotshwa babotshwe kunye nezinyawo bakhohle ukuthi umuntu akalatsala ingayengakagwetshwa ngumthetho wandaba ngokufaneleyo lokho esithi presumption of innocence ukuthi umuntu wonke kuthiwa akalacala kanxaye ungumsola uyacatshangelwa ngakho kumele aphathwe kahle amalungelo akhe aphathwe kahle kodwa-ke nxa kusiza kwabe amaqembu aphikiswayo baphathwa kabi kakhulu okungafani nalo abe bezanu-P F.
Ukubotshwa kukawatsgatsgena lokhu njengelunga lebandla elibusayo njengalokhu esesike sakubona khona amanye asebotshiwe lawo singathi kuveza sobala yini ukuthi ngempela uhulumende uzimisele ukulwisana lenkohlakalo ngitsho phakathi kwamalunga ebandla elibusayo.
Asingeke sibe lesiqiniseko salokho ngokuba kusengenzeka ukuthi izimpi zangaphakathi lokho okuthiwa yi-factional fights kuZANU-P F besilwa ngokuthi ubani kulolu hlangothi ubani kulolu hlangothi. Kodwa-ke bekukuhle ukuthi nxa ngabe kuliwa le nkohlakalo kungakhethi ukuthi ngobani bakuliphi iqembu abenze inkohlakalo kumbe abasolele ukuthi benze inkohlakalo. Umthetho wandaba kube ngozimeleyo uthonise amacala ngendlela efaneleyo kungathonisiswa muntu kodwa kuthoniswa icala.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusaswe. Kusenjalo amagqwetha eziphatha amandla zebandla le-TCC esezile nyanga ezimbili zivalelwe esitokisini aselovele iziphatha amandla zogatsha lwamajele ekhonona ngokungaphathwa kuhle kwabasolwa ababalisa umnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole bona ababotshwe ndawonye lamalunga aleli bandla alitshumi lantathu besetheswa icala lokuphehla udlakela esigabeni senyatsime eshitungwiza. Sizalethulela okugcweleyo ngalolu daba kuzindaba zekuseni kusasa. Umanyano wesadaki namuhla uphe umuyi umnumzana Robert Mugabe isicoco sokuhlonipha imisebenzi yakhe ndawonye labake baba ngabakhokheli bamazwe asezansi ye-Afrika abayibo abasungula lumanyano. Isicoco lesi samukelwe ngunkosikazi Grace Mugabe emhlanganweni wesadaki summit osaqhubekayo kwele DRC ongene ngabakhokheli bamazwe akusadaki abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa. Abanye abaphiwe izicoco lezi babalisa uSeretse Khama waseBotswana, Kenneth Kaunda waseZambia, Julius Nyerere weTanzania, uKamuzu Banda weMalawi, uKing Sobhuza II oweEswatini kanye lo-Augustino Neto waseAngola. Bonke laba sebabhubha njalo izicoco zabo ziphiwe imideni yabo bebongwa inkokheli yesadaki ngokusungula lumanyano kanye lokubambisana besebenzela uZulu. Imifanekiso esenkundleni ezitshiyeneyo iveza uGrace esamukela isicoco somkakhe ebambane lo mongameli Mnangagwa yena obekhanya ebobotheka kodwa uGrace ubebophe ubuso. Sixoxele lunga leZANU-P F umnumzana Belief Gawule yena othi isadaki yenze kuhle ngalezi zicoco.
Inhlonipho leyenkomo iza ngokuthi thina njengesizwe sizwekazi se-Afrika lanisadaki izinikele ngapha kodwa siyisizwe se-Afrika singabantu abaqina ukuthi silwele ukuzikhulula lokhu singakukhohlwa phela nkomo ukuthi omgabe yiyobathungameleyo silabo nkomo bahlakanta indlela naleyi eyihanjiweyo lanqade kulezinye izinto lapha lalaphana ezingahambanga kuhle kodwa bayihambile indima yaleyo njalo kuthiwenzile njalo yibo bakhokelelayo ukubunjwa kwenhlanganiso zonke zenezizoqinisa inhlanganiso zabo-au labosadaka ngokunjalo inhlonipho njalo iyamukela ngezandla zonke njalo sisithi umfanele inhlonipho leyo osowadlulayo umongameli uRobert Mugabe.
Kodwa bakhona abamsolayo umgabe abathi wayengumbusi omubi kakhulu ongamelanga athole inhlonipho enje kumbe ahlonitshwe iloba ngayiphi indlela.
Singakhohlwa nkomo ukuthi uyazi idrama engathi igcwele uchago kwese kuba ingawela kumbiwele ukuthi ngaqala kumgago hatshi uyengubule poropa.
Mnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi wezombusazwe uDokotela Jethro Mpofu.
Lokho kwathatha bona abamnyama abathathe balungini labo baba ngabanqindezeli baba ngababulali baba ngabahlukumezi. Abekho abantu belizwe kumbe iligi laseAfrika abangathi bona inkululeko kukolonialism sebayibona ngoba saphuma kukolonialism emhlophe sangena kukolonialism emnyama wabulawa abantu kwahlukunyezwa abantu bantshontshwa umnotho wamazwe kwenziwa zonke izinto ezazisenziwa ngamakolonialism labahlukumezi. Ngakho ukuthi izicoco kwengezani umuntu ocabangayo olomkhumbulo angasuka amangale ukuthi kathi kuyini okwenziwayo kwengalezi zicoco.
Akukho yini okuhle osokwenziwa yi-SADC esingakuncoma?
Okuhle kwakhona inkinga yakho ikhona ukuthi wabona sikudinga ngoba nanso siyakuzane siyakudinga ukuthi kungabe kukhona yini okuhle kungabe kungekho yini okuhle ngabe kukhona ngabe umbuzo kasiwubuzano njalo ba kunzima ngoba into enkulu kuzo zonke izipho kumele ibuye lokuphuma kombuso wabelungu wakangcindezeli kwakuyinkululeko nombusa kahle lokuthi abantu bangaphili besesaba namathuba abantu okuphila ukuthi akuhlengi leyo nkululeko ayizange yabonanga. Ngakho nxa kuthe kwaba lokunye okube khona okungakuthiwa kuhle kodwa kungayisiyo inkululeko kuyabe kukuncane kakhulu ukuthi singakhuluma ngakho lokho. Okwakufunakala inkululeko ikuphi inkululeko yabantu njengoba kunje yena ubaba uMnangagwa okwekhona ngale laye emcimbini lo wokunikana isicoco angayiketho ukuthi amaZimbabwe akhululekile lokuthi amaZimbabwe intando yavuye ukuzibusa iyenza kenhle lokuthi balempila kahle umnotho lomkhono omuhle ayizange ibe khona inkululeko. Ngakho okuhle kwangakhona kuyabe kukuncane kakhulu ukuthi futhi laxoxa ngakho.
Sikamgabe sona isicoco ungathini ngaso nxa sikhangela imisebenzi yakhe sisukela lapho ilizwe lithola khona uzibuza?
Yiso isicoco esingasisebenzisa njengesibonelo ukuthi izicoco lezi ziyinkinga ngoba uzasiphiwa njani isicoco ebukwani ehlonitshwani?
Unkosikazi Grace simbone esamukela isicoco sika Mgabe simbone njalo ephuma emifanekisweni lo Mnangagwa bebambane izandla besamukela lesi sicoco. Umnangagwa khanya ebobotheka kodwa unkosikazi Grace Mgabe hayi ube khanya ekwatile ebophe ubuso. Ungathini kahle kahle ngalokho?
Ukangaka mama Jeke unkosikazi kaMgabe ngobe sazi ukuthi yena uMnangagwa ufuna ukuthi kugujwe amathambo kaMgabe asiwe lapho uMnangagwa wafuna khona. Ngakho kuyaliwa kulezimpi ezingaphansi komhlabathi.
UDr. Jethro Mpofu yingcwethi kwezombusazwe. Amapolisa anti abantu sebelethe ezinye njalo izikhali zemibhobho ebisetshenziswa ngaphandle komthetho kulandela ukunikezwa imvumo nguhulumende eyokuthi benze lokhu bengathonisiswa kuze kuyefika ekupheleni kwenyanga ezayo. embikwena wethu lenamuhla amapolisa athe lokho sokukhuphula inani lemibhobho esiveziwe la yafika kukhulu lanhlanu 105 iseloke uhlelo lolu lusungulwe ngeviki edluleyo. Usthandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele umnumzana Ambrose Sivindi olwela amalungelo oluntu.
Well, okokuqala ukuthi linyathele liqondileyo lelo elincedisayo ukubana abantu izikhali abalazo engxenye asebesesaba ukuthi kande bengazibisela njani zibuyele. Njalo futhi isikhathi esiningi umuntu olesikhali uba uyalingeka masinye ukuthi agange ngaso, kumbe nje lanxa esethe wangazosani lo muntu esisebenzisa leso sikhali ngendlela engayisiyo kube lokufa komuntu. So ke nxa kuyikuthi leli nyathelo eselithethwe nxa ulikhangela ukhatshana kuyinyathelo sibili esibona ngathi liqondile elincedisayo. Kodwa nxa useduze kuba le mbuzo engxenye engafanele kubuzwa ukwenzela sibe leqiniso lokuthi leyo nto for sure umuntu obisela isikhali ngumuntu obekuleso sigaba sokuthi ngiye umuntu obeganga ngaso, nguye umuntu obebulala abantu. Imbuzo iba khona phana.
Njengabalwela ilungelo loluntu, liyakuthemba lokhu yini ukuthi ngempela kuyenzakala? Kumbe nxa vele singakwazi ukuthi izikhali zikhona zingaki, akungeke kwaphathisa kakhulu.
Ebesikukhangelele ukuthi nxa kukhulunywa indaba yezikhali aluba kuthiwa phose inani lakhona abantu abathwele zezikhali bayaziwa ukuthi ngabantu abangaka. Bekuzancedisa ukuthi nxa umuntu ekhuluma nge-20 esezibuyele, nge-105 esezibuyele izikhali lezo, ubona ukuthi ziyaphumula, ziphungula futhi kubona abantu abagangileyo. Njalo siyakukholwa ukuthi nxa ukhuluma ngesikhali esake sasebenza sisetshenziswa ekugangeni, uhulumende uyenelisa ukuthi akudingisise kambe lesi sikhali esilethwa lapha sake sasebenza yini ekugangeni, ukwenzela ukuthi lokho kutshengise ukuthi for sure abantu ababisela lezi zikhali ngabantu boqotho okuzenza ukuthi i-crime rate yehle phansi. Kodwa nxa kungenziwanga khonokho abantu bagcina besesaba ukuthi kambe kungabe kusenzakalani. Njalo phela singakhohlwa ukuthi eZimbabwe kulobudlwangu obenzakalayo obokuganga okunye okuyivolva even into ze-politics, lokho singakubalekeli. Uzathola ukuthi kulabanye abantu ababele lezo zikhali baye bazisebenzisa bezinikwe ngabantu abagangileyo be-politics ukuthi bahluphe ngazo abantu, babulale ngazo abantu, kodwa bengabanga ukuthi bafuna imali yabo ngenxa ze-politics. Engxenye bonabo bantu bathe sebenelezo zikhali bengasazibiselanga. So kuyindlela futhi ukuthi engxenye uhulumende wethu owe-ZANU-PF azama ukuthi lezo zikhali zibuyele emuva ukuthi labo bantu bengabotshwa. Engxenye kweselinika leli thuba lokuthi abantu balethe lezo zikhali. Kodwa-ke kukalutshwana sibili nxa sikudingisisa ukuthi sibili umuntu ogangileyo olamacala aziwayo watshontsha imali wabulala abantu asibise leso sikhali. Ngoba esazi leso sikhali kule ngozi yokuthi engxa sizahlolisiswa sibonayo sivela ngabula nxa kuyi-amnesty awusozwazi kusasa. So ngaleso sizathu kwenza kube le mbuzo eminingi edlula impendulo ukuthi kambe for sure abantu okuyiwo abagangileyo babisele izikhali yini na. Uhlupho yikuthi labona abantu phela ukuthi zibiselwe mbani njengoba la kuyimfihlo kuba nzima. At least ngakuyaziwa ukuthi lezi zikhali zivela lapha. Lo mphakathi engxenye phela ngeza ukuthi ah, kodwa bani vele yokucathwa ngathi ungathi balokuganga okuthile. Kodwa nxa kuphonga ubiselwa kuthiwa kubiselwe aba thina njengamphakathi sitshelwa khona okwesingaze kuze zivela ngaphi, kuba nzinyana. So ke into yakhona singeze sibili sathi hayi lapha kuzahamba kuhle. So ke sinazela kusenzakala sithe engxenye kungcono, kodwa sisile mbuzo ukuthi kambe abantu ababisela izikhali yibo sibili abaqodo yini abavele abayizigebenga abatshontshela abantu ababulala abantu? Yimbuzo ekhona emakhanda abantu.
Umnumzana Ambrose Sivindi ulwela amalungelo oluntu, njalo ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekubulawayo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu iMatabeleland Institute for Human Rights ithi sinanzelele amaphutha asemthethweni we-Traditional Leaders Act. Lawa maphutha agoqela ukunikwa kwabosobhuku amandla amanengi okwahlulela amacala osobhuku eyedwa, kona linhlanganiso ethi kugcina kubangela ukuthi usobhuku abe nguntando kayiphikiswa. Umqondisi walinhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa utshele uGainer Gumede Saidi we-Studio 7 ukuthi kungalesi sizathu inhlanganiso yakhe inxusiwe ukuyakuma phambi kwekomiti yebona ngembuso yezabelo iPortfolio Committee on Local Government ngemva kokuyibhalela bekhalaza ngalawa maphutha.
Njengenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights sinanzelele ukuthi kulephutha elikhona kumthetho we-Traditional Leaders Act osebenza eZimbabwe. Ngoba lumthetho uthi usobhuku uvillage head kulomlando wokucheya i-Village Development Committee eluhlangothi lwesigaba olulomlando wokuhlela njalo lukhangela inhlelo zentuthuko esigabeni. Uphinda futhi njalo umthetho uthi u-Village head nguye ocheya i-Village Assembly okungumhlangano wesigaba sonke okhangela uhlole ukuthi i-Village Development Committee isebenza kahle. Okuthi ukuthi usobhuku iyazichaya eplana lalapho njalo esenza inhlelo zentuthuko aphinde njalo futhi azicheye lalapho esezihlola ukuthi usebenze njani. Lokhu sithe sikukhangela njengenhlanganiso sabona ukuthi okokuqala likuphambanisa isisekelo sombuso welizwe leZimbabwe esikhuluma ngokwehlukaniselana amandla lokuthi kubonakale ukuthi kulokuhlolana ukuthi kusetshenzwa ngendlela emgceni. Okwesibili sinanzelele njalo futhi ukuthi kuyaphambanisa ilungelo labantu lokuphatheka kuhle enhlelweni lembe ngithi emsebenzini yentuthuko. Ngoba nxa sikhangele ngokwamazwe ngokwenhlanganiso yamazwe omhlaba yonke iUnited Nations ilungelo lentuthuko sokulilungelo lalo njalo futhi elinanzelelwayo. Okunye njalo kusinanzele ukuthi kuyaphambanisa ukuthi abantu bakhulume ngendlela abafisa ukukhuluma ngayo bekhululekile. Ngoba thina singabantu abahlonipha isiko, singabantu abakwaziyo ukuthi umuntu omdala osekukhokhelini njengosobhuku akumelanga uphombe ukumchaya mahlayana kumbe umphikise phakathi komphakathi. Manje njengalokho nje sizibuza ukuthi abantu bazamsola njani nxa engasebenzi kuhle le Village Development Committee yakhe. Ubona isintu sisala ukuthi bamkhaye nje mahlayana emphakathini. Njalo futhi sibona ingani lokhu kuyadelelisa isimo lesimilo njalo futhi lomsebenzi wabosobhuku esigabeni. Ngasi leso sizathu ke siyenze ipetition eya eParliament. Lapho sithi thina iParliament kayiguqule umthetho weTraditional Leaders Act ukuze ukuthi kinxa sikhangele iVidgo kukhethwe uVillage Development Committee Chair ozakhethwa lama committee members wonke njengabo lokhu oweward development committee ukansila simkhetha laye. Ngokukhetha uVillage Development Chair kuthi ukuthi sizakhetha umuntu olobuciko lokwazi kangcono ngokubamba ezentuthuko. Kube sokusithi sobhuku umsebenzi wakhe usale unjengomsebenzi kamlisa okuthi uhlole ukuthi iVillage Development Committee iyasebenza kuhle ngendlela efaneleyo. Njengalokhu umlisa umsebenzi wakhe kuyikuhlola ukuthi Ward Development Committee iyasebenza kuhle. Ngaleso sizathu sibisele isithunzi kubadala bethu lenhlanganiso zethu zomdabuko iTraditional Leaders. Sipha njalo abantu amalungelo ukuthi bakhulume bekhululekile njalo ilungelo lokuthi izigaba zakithi zithuthuke.
Umnumzana Khumbulani Maphosa ngumqondisi weMathebeleland Institute for Human Rights obexoxa logena Gumede Saidi weStudio 7. Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe namuhla silonkosazana Kathy Webebe ohlala kweLebotswana oxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ngokhetho lwakweleKenya.
Ngibona ngani baba Dube kuhambe kuhle kakhulu. Prime obe ngudeputy president since 2013 uWilliam Ruto nguye osekhethwe nguZulu weKenya ukuthi abe ngumongameli.
Nxa usukhangela kodwa ubona ngani lukhuthwe ngemfanelo kumbe kulobongile imvana obekhona njengoba siyabona kulabanye abantu kunganako lanto ihambe kuhle.
Hayi, mina ngibona ngani lukhutshwe ngemfanelo njalo ngetechnology e-advancisiweyo ekubaleni kwalo. Ngibona ingani irigini laphana ibi impossible ngoba bebesithi bengaqeda ukubala ama election forms ona lana behle be upload ku public portal omunye lomunye manje uvela ule smartphone. I think ubukwanisa ukuthi lawe nje uzivalele ubone ukuthi kwenzakalani bekungani kule transparency nje.
Kunceda ngani kona ukuthi nxa akulokhetho kube abantu bebona ukuthi kungena lokho, kuphuma lokho, kungena lokho kusiya phambili?
Kuncedisa ngakhona ukuvikela ukuthi kusasa engabi khona osolayo, njalo nxa engabe ekhona olensolo, the kind of technology esetshenzisiweyo kuyanceda ngoba kuyakwanisa ukuthi la kuma servers laphana kuma computer kukhangelwe kukhanya ukuthi kwenzakaleni. So mina I think ukuthi kunceda ngakhona ukuthi abantu bemukele impumela yangkhona.
Nxa kuyukuthi abantu bengemukeli impumela, siyakhumbula ukuthi eZimbabwe kwabulawa abantu, kodwa kwele Kenya siyakhumbula njalo lokuthi abantu bake babulalana. Ukwenza ukuthi konke lokhu kungenzakali kumele kwenziweni elizweni leZimbabwe.
Okokuqala khona ngokwakho vele iZimbabwe kuzathatha isikhathi ukuthi abantu bemukele anything okwenzakalayo, ngoba in the first place vele uhulumende abantu abamthembi, njalo ijudiciary lezekhi azizimelanga sodwa, azikhululekanga, ungani nje zisebenzela ibandla elibusayo. So khonokho nje kuzohlala vele kulokuxabana, kuzathatha isikhathi impela ukuthi kwenzakale. Njalo eZimbabwe uthola ukuthi i-transparency yona ngokwayo ayikho. Ayikho kahle kahle transparency, kunenge okunye nje ukuba nama okunye ngingathi ama irregularities. Othola ukuthi uzathola ukuthi indawo eziningi abantu lapho umtade ebhalise khona akakusekho khona apho ngelanga lokugcina nge last minute, nxa ethi uthi uyafika ethola ukuthi usemuviwe i polling station, ngokunjalo ngokunjalo nje uthola nje kungahambi straight okweZimbabwe nxa sekuqathanisa lokho Kenya. Njalo eKenya sibonile ukuthi laba abancediswayo ukuvota, umuntu ubevunyelwa ukuncedisa umuntu oyi-1, njalo bekungani kumele kube le witness yokuthi aposayine phansi ukuthi yena lo oncediswayo ufake khonapho afuna khona, something esiyibona ingenzakali eZimbabwe.
Kwethusa kanganani ukuthi umuntu nxa esiyancediswa khona ngale ezengena ebhokisini angene lo muntu kumbe angamaziyo kumbe into ezinjalo? Ubona ngani kusiza ngapho na?
Hayi, I think ilaba abancediswayo isikhathi esiningi kumele bephiwe ukuzikhethela ukuthi uhamba lobani. Obviously umuntu nxa ekhubazekile kumbe engaboni kumbe eleyinye ithalenti, kodwa ulaye phela umuntu amtrustayo. So I think abangakhethelwa ukuthi wena uzancediswa, kodwa kwena whoever obancedisayo kube umuntu oyabekhethwe yibo bona, maybe family member or somebody.
Yes, siyabona bekhinya ke abaphikisayo bathi bahambisa udaba lolo emthethwandaba. Wena ngobona kwakho ubona ngani kuyafanana yini lakhona okwenzakala eZimbabwe, uyakhumbula?
Ya, okweZimbabwe njengoba sengitshilo baba Dube ukuthi ama-irregularities ayekhona, even loba wawungaso observe, kodwa kuningi okwakuvele kusenzakala. For example, wawuthola ukuthi mina lapho engavotela khona kakhulu ngo-2018, lapho engavotela khona like few meters before i-polling station, wawuthola kule group yabantu nje yayingaqedakala ukuthi njani, abanye abantu bathi babestrithenwa yilabo bantu. So izinto ezinjalo vele ukhetho awusozuke kwazi ukuthi kuhambe njani. Njalo abantu abanye ababengama-observer phakathi khona phana, uzathola ukuthi nxa kwase kubalwa laphana kuningi okwenzakalayo, so esingakuboniyo kusenzakala eKenya. So yikho engikutshoyo ukuthi okweKenya ngendlela okwenzakale ngakhona, it's highly unlike ukuthi kungabe kukhona okungayikho. But nxa kuyukuthi kuzayiwa emakhothi, mina I believe ukuthi ngendlela akade kusenziwa ngakhona, lo ngasola ukuthi lutshontshiwe kumbe kunjani, kuyabe sekulaye abuye lobufakazi obunye. But from outside nje nxa u-observer, mina ngedwa mbona ingani hayi lwenziwe nje ngendlela nje.
Kethiwe Bebe odabuka eZimbabwe osebenza kwele Botswana ixoxa lo Gibbs Dube. Lingayikatshana zihlobo, likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esizaqhubeka sikhangela khona udaba lokhetho lwakwele Kenya. Siziphethe ngebezihamba phambili umeli weGogwe neMbuziya ePhalamende uJustice Meyer ubotshiwe umiso enkantolo ngecala lenkohlakalo. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.